Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Hali chona njani mtoazo muhle salamukela kumsakazo we studio 7 namhla ngomvulo mhla ka 28 kumpalakazi 2017 igama lami ngugibs dube endabeni zethu lamhlanje kugcotshwa abalandeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa
ngizwa ngithabe kakhulu namhlanje and I'm very proud of ubaba and yeah
Kodwa kulabanye abantu abathi akusoze kulethe lutho ebantwini beZimbabwe.
Mbona ngani akungeke kwathinta lutho. Ngoba beluke belandela khonokho ababesithi kubeni bakulandele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Retired General Constantino Kuvea Chiwenga lomnumzana Kembo Mohati bagcotshwe okusemthethweni lamhla eState House eHarare ukuba ngabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulabantu abaningi emkhosini wokugcotshwa kukaChiwenga lomhali ogoqela umongameli Emmerson Mnangagwa abakumthethwandaba, izihlobo zabo, njalo leziphathamandla, kanye lezisebenzi zikahulumende. Unkosikazi Audrey Muhadi Chikoto, ngomunye wezihlobo zikamnumzana Kembo Muhadi, ezibukele egcotshwa ukuba ngumsekeli kamongameli.
Ngizwa ngithabe kakhulu namhlanje and I'm very proud of ubaba. And yeah, ngimfisela inhlanhla emsebenzini wakhe omutsha.
Umnumzana Kembo Muhadi Jr. indodana kaMuhadi laye ubekhona emkhosini lo lapho atshengise khona ukujabula okumangalisayo ngokugcotshwa kukayise okhangelelwe ukuthi uzasebenza kahle lo Mnangagwa.
Lokho okuyenzekale namhlanje ngithabe kakhulu, thabele ubaba appointment le appointment nde sithabe kakhulu. Singathi besikulindile sazi ukwenzekayile kuphela kodwa kuright.
Unkosikazi Lisa Nsingo udadewabo kaMuhadi uthe ukukhethwa kukamne wabo ukuthi abe ngumsekeli kaMnangagwa sekuphakamise isigaba sakibo seBridge esabelweni seMathebeleland South lapho kuhlala khona abantu bohlobo lwesiVenda.
Ngizizwa ngithabile kakhulu ngoba lathi abantu besiVendeni siphakanyisiwe sibili. Namhla sizizwa silokuthokoza ukuthi iZimbabwe singabantu abarecognizewayo. So ngiyabonga kakhulu upresidenti wethu uEmmerson Mnangagwa othe wasibonela ukuthi isihlobo sethu laso siyasebenza kakhulu wabe sesinika indawo esifaneleyo. Ngiyabonga kakhulu.
Uthi abantu akumelanga bamangaliswe ukukhethwa kwesihlobo sakhe ukuthi sibe ngumsekeli kamongameli. Uthi kunengi abakhangelele ukuthi kuza kwenziwa nguMuhadi.
Bese kukhangelele ngoba isihlobo sethu ngumuntu oprincipled and uyasebenza ezimisele ukusebenza. So silethemba lokuthi angeke asilahlisa, uzasebenza ngendlela abantu abakhangelele ngayo.
UChiwenga lomhadi bakhethwa nguMnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe kubandla elibusayo eleZANU PF ngeviki ephelileyo. Basebekhethwa okusemthethweni ukuthi bamsekele kuhulumende njengalokho kumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Ngaphandle kwabantu abathe gwaqa eState House bekuleqembu labaculi beZimbabwe Republic Police Band elithokozise abantu njengenhlala yenza. 7 ngise Harare ngimumevisi gama.
Abasakhulayo edolobheni lakobulawayo bamukele ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ngendlela ezehlukeneyo. Abanye besithi abasekeli bakamongameli eMasumnangagwa baza kwenza isimo sezomnotho siguquke njalo bathole imisebenzi. Kodwa abanye bathe akula nguquko ezabakhona eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Omunye wabasakhulayo abaxoxe lomsakazo weStudio 7, unkosikazi Sichasisile Ndlovu, othe ulokudana kakhulu ngokugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ngoba kutshengisela ukuthi abesifazane kabanikwanga izikhundla eziphezulu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe kuyadanisa kakhulu ukuthi abasekeli bakamnangagwa ngabantu abakhanya bengelazwelo njalo abangahloniphi ilungelo likaZulu.
Ngilokudana ngesenzakalo esenzakala eZimbabwe esokuthi omama bangani babekwa eceleni abanakwa ukuthi labo befakwe ezikhundleni eziqakathekileyo, ezikhundleni ezilomutsho embusweni welizwe. Kuyadangalisa lokho. Singananzelela ukuthi umama yinsika, umama nguye okwazi ukukhokhela okuhle even langekhaya. Nxa umama engekho kuyakhanya ukuthi kuyanyikinyeka. Pho ilizwe lizaba yini lizikhokhelwa ngabo baba bodwa kungela lizwi elisofti lomama. Sinanzelela futhi ukuthi laba bonke abangenileyo ngabantu abalochuku, abantu abasuka kuami abangelazwelo. Pho nxa sokungasela muntu ongumama ozabe khuza ethi hayi mayuyu kuzaphetha ngani. Silokudana kakhulu njengabantu abatshathi.
Evumelana loNdlovu osakhulayo unkosikazi Martha Mathema uthe ukugcotshwa kwabo kutshengisa ukuthi umnankagwa kathandi ukusebenza labasakhulayo kanye labesifazana. Uthe sokusobala ukuthi ilizwe leZimbabwe selibuswa ngamasotsha.
Ukugcotshwa kwabo vice president namuhla asikuboni kuyinto ezasitshintshela thina abatsha ngoba ukuvele ukubusa kwakhe umnankagwa sekuhle kwasibonisa ukuthi kafakanga uZulu phakathi njengoba igcoba elinye lamabutho ukuthi libe ngu-vice president. Lokho kutshengisela ukuthi vele uZulu wakakho phakathi ubusa amasoja ngoba le cabinet yakhe le ayifakileyo kuhle kwatshengisela ukuthi kathandanga ukuthi asebenze labatsha labo mama labo abakho phakathi kwelokhu ku-cabinet yakhe. Kuhle kusuke kube segcekeni kakhulu ngoba sesibona vele kuzifananela lokuthi kubusa umgabe. Akula tshintsho olukhona olwenzakaleleyo khathesi.
Omunye osakhulayo unkosikazi Sabelo Dube uthe ukugcotshwa kwabasekeli bakamnankagwa akusoze kuguqule lutho empilweni zabo kodwa bakhangele ngamehlo abomvu ukuthi mhlawumbe bazathola imisebenzi ngesikhathi esifitshane esilandelayo.
Hopefully iZimbabwe yethu maybe ingatshintsha, sesingabaqakezela sibancume sesibonile ukuthi basiphatheleni. Thina will just wait and see ukuthi impilo isiphathelene as it unfolds. Awukabi lo mehluko from the old government ebesilayo, but we thank ubabumnankagwa for ukuzama la at least ukuthi asinike sithole inkululeko, sithole lati i-freedom elizweni lethu.
Umnumzana Nkosikhona Ncube uvumelane lo Mathema loNdlovu esithi abasekeli laba ngabantu asebekhulile njalo umcimbi wokugcotshwa kwabo yisenzo sokugcwalisa isisekelo sombuso njalo abasoze balethe inguquko ngoba sebehluleka labanye babo ukubusa ilizwe leZimbabwe.
Lapha akula nguquko ezakuba khona ngoba ngokubona kwethu lokhu yikugcwalisa isisekelo sombuso. Akula nguquko abazayiletha empilweni zethu ngoba ngabantu abadala asuye kubantu sibo bantu engathi bamele ontanga, ngabantu abavele bekhangele izinto ezelunga labo ezabantu abalingana labo kuphela. Thina abanjengabontanga akula nto abangasilethela yona.
Omunye njalo osakhulayo unkosikazi Rebecca Nyoni uthe uyajabula ngokugcotshwa kwabasekeli laba ethi besekuthethe isikhathi eside ukuthi kube labakhokheli abazalungisa ilizwe leZimbabwe abasakhulayo bathole imisebenzi.
lava viphi abafakiwe sibona be right kakhulu ngoba ngalwa intwezwa kudala ngaba vele Zimbabwe ethi inhle kakhulu sithi congratulations sesikwazi ukuthi wonke umuntu walamsebenzi sezayithola ngabantu sibile esimathembile ukuthi laba bayakwazi ukuthi khona be rule iZimbabwe ethu kuhle iZimbabwe ethu sibuyela up to right position kuzayidluke within a month kuyabe sokwedlula 37 years siyabonga kakhulu ngokwenzile siyabonga lathi ubaba uMnangagwa ukusikhethela o-VP or aba-responsible yelizwe lethu siyabonga
u-retired general Constantino Kuveya Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohati bakhethwe ngeviki ephelileyo kulandela ukususwa kowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ngumnangagwa owancediswa libutho leZimbabwe Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sikhokelo waye umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana George Nkiwane ngokuza kwenziwa ngabasekeli bakaMnangagwa umnumzana Kembo Mohati lo General Chiwenga zwanini ukuthi utheni
sekona ukuthi asikhangeli o vice president bodwa mina umbono wami nje ukukhangela i-system yonke nje ekhona kathesi ukuthi izasenzelane njengezisebenzi kumbe njengabantu beZimbabwe but mina ngokubona kwami mbona ngani akungeke kwathintsha lutho ngoba belokhu belandela khonokho ababesithi kubele bakulandele ngaphandle kokuthi bangadinga ukuthi basebenze labanye nje bakhangele iZimbabwe yonke njengeZimbabwe njengamaZimbabweans ukuthi kumele sisebenze sisonke sindawonye sikhangele ukuthi kanti okasihluphayo size silokhu lapha esikhona kathesi kuyini yena kumele kulungisise
Yes, siyabona lokuthi kulo mnumzana Kembo Mohati uvela khona ngale Bridge. So nxa sukhangeleke ukuthi kambe angaphathelane abantu besabelo seMathebeleleni.
Uthi bonke ikhona ukuthi babekhangele umuntu weMathebeleleni. Mina kini njengombono wami ngona ngani i-symbolic representation. Akula nto esingayikhangela sesithi nanga umuntu weMathebeleleni. Sizazi lathi lokhu nalokhu nalokhu ngenxa yokuthi uvela eMathebeleleni. Udibone khona ukuthi basebenza as a system kanti yabona indawo ezalibhekwe ukuthi basebenza kuyi system and balombono wabo bodwa abawusebenzisayo and lokuthi bazahamba njani yini udibonisela lokho ukuthi ngimkhangele uma ngathi uthi uzophathela something ngoba ivela kithi eMathebeleleni hambona
so ke kodwa nxa sesikhangela ke ama-factors siyakwazi ukuthi wawungumgcini sihlalo weze-CTU ubona njani bazazama yini ukuthi bakuvuselele ama-factors ngakhulu kobulawayo lapho ngani kutibhidlike khona kakhulu
uyazi kathesi sesi asisenathemba sesidine ngokukhuluma vikile bekunesithembisa kade basithembisa ukuthi hayi kathesi ama-factors akobulawayo hayi kuza kuva lokhu nalokhu kuzalunga kade siwa and abantu yazi ukuthi bona khona ukuthi abantu kabaukuthembisa nje ukuthi kuza kuva lokhu nalokhu abantu abakufunayo ukuthi babone sikile kusenzakala lokhu abakuthembisayo hayi abantu babeloku esithembisa akuthembisa kubela kungela lutho and kathesi siwa umuntu weZimbabwe wonke nje fika I
lo ngumnumzana George Nkiwane wayengumgcini sihlalo weZCTU siphinde saqoqa njalo lo mnumzana Joseph Juma omele iphela ndaba mpophoma kudala lephalamende ekubandla lezanu PF
uqadile kakhulu okumele kusuzise ukuthi bona abasekeli bakamongameli umsebenzi wabo kahle kahle yikuphathisa umongameli enhlelweni zikahulumende ngendlela umongameli abe uhlele ngakho ngakho-ke nxa sebefakiwe bendiyana kumele uqhathe sokwathi bazakale ukubana balaphana befakiwe ukuthi bancedise umongameli njalo-ke kumele bethathe iziqondiso zonke zivela kumongameli ukwenzela ukungaphindi kube futhi nemisindo lokungazwanani okungadala futhi ukubana kube lokudabukana phakathi kwebandla plus phakathi kwebahulumende so ndingambona kanti uba into eqedlele yona bebe ngabantu abazazifaka ehlelweni elobe lufakwe ngena lo obafakileyo esikhundleni leso abakiso sona
ye siyabona njalo ukuthi umnumzana Mohati uvela kwele Bridge so ke nxa evela khona ngale uvela kulokhu okuthiwa ngesilungu i-minority tribe so ke esigabeni seMathebeleland South kumbe ngithi emathebeleni jikelele ubona uzayenzelana abantu
so kumele abakhokheli bafunde ubona bona ingubo idonselwa kwelabo icele ungena udonsa ingubo kwelabo icele uyavuka utshazwa ngumqando ngendlela emangalisayo andabona abanye abakhokheli abavela kwezinye izigaba lapho abavela khona uyabona indawo zabo zithuthukile ngakhanjo kayisiko ukuthi una is by design kodwa-ke kusuka kwaphana yokuthi umuntu uyabe esebenzela ekhaya ngakho-ke kuqakathekile ukuthi unanathi abakhokheli bethu nxa bengena ezikhundleni lezi bakuzwisise njalo bakunanzelele ukubana bonke abanye abakhokheli ababusa labo baneziqinti labo abavela khona ngakho-ke abasoze bacabanga indawo engaso yabo bacabanga indawo eyabo so kuqakathekile-ke bona nxa bengena ubaba uMohadi simtshayela ihlombe simbisela inhlandla enkulu kodwa sithi kona kahle akhumbule ekhaya sibili adonsele ekhaya sibone sokunemigwaqo emakhaya sokuna amagesi sokunedevelopment yonke into siyayifuna khonapha emathebeleleni kodwa kusuka ekuthini kona bona labo ababe phezulu ngale kumele besebenzele ekhaya kumele usebenzele ekhaya akula muntu ozabancedisa kubona
lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphela ndaba mpophoma edala lephalamende ekubandla lezanu PF obekhuluma le Studio 7 eseHarare. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m. 2 p.m. lawo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ajiyeneyo lezisekhaya zidlale usuku lwekhisimusi ngendlela ezijiyeneyo. Kulabanye abathi bagide baphose baqamuka amazwani. Ake sizwe ukuthi inkosazana zasiza Jamela, umnumzana Andrew Spanda lomnumzana Ishmael Hlabangane baludlale njani usuku lwekhisimusi.
Mina ngisegoli ngisenotlif ngithanda ukubingelela abazali bam abasekhaya echolotsho komathe. Ngithi mabaphile noma nje bengingekho nje kodwa ke bengivale nje isimo somsebenzi bengisebenza isikhathi sokuthi ngize ekhaya sazange ngiyithole ngibasifela impilo ende lapho
so ke kodwa uyidlale njani ikhisimusi ikhona ngapho
yo ngidlaleka ibimnandi kakhulu benginefemili yami ekudala ngayigcina ya besihlangene nje nge-25 bekumnandi kakhulu ekugcina ke ngithi sengathi singangena ku-2018 kungenangozi siziphathe kahle sihloniphe nemithetho yemgwaqo
ngiyakunanga Jomi ngiyakunanga ngiyakunanga Jomi.
Okwamanje nxa sengigangela silobaba u-Andrew Spanda ecingweni.
Ngiyabonga baba uDube, ngibingelela wena kuqala.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Ngibingelele abantu bami uVusa, uMeloti, uHopu, uNtando, lo mama wabo osephoswa eBotswana eHavron. Mina ngilaphe Lester eLondon. Hayi, at least hayi ngikhisimusi isinosi isiqolele bekukuhle kakhulu.
Oh yebo phela. So ke ubona njani umnyaka ozayo?
Bona ngathi kuzoba lo tshintsho. Ngingazi kumhlawumbe le ndoda le into ezikhuluma izobuya ijikise ngoba ama-politicians bonke nje ngabantu abajwayele ukungafezi izithembiso.
Foga Ismail Hlabangane sabona mfowethu.
Bathule njani?
Ngiphile kakhulu uyazwela lapha usamama uyadinda.
ngimlalela uJamo ngize ngihleke khona. Ikhisimusi sidlale kahle nje akuzange kube khona okubi. Inyakeni ozayo Dube ngathi nje kuyathembisa sesiya ngesimeni sakithi khona ngale khaya singazi njalo.
Yes, urukandaba sicelile sibili abantu ukuthi lisibhalele khona pa ke ku Facebook ye VOA Ndebele. Lithi ukuthi likubona njani konke okwenzakala eZimbabwe nxa sikhangela ngama Vice President omabili abasekeli baka Mongameli. Ye, abanye benilibhalile sibili lisitshela ukuthi likubona njani. So siyabona lapha kulo jaha okuthiwa nguNtini, Sabelo Ntini. Ngokubhala kwakho uthe kukhanya ngazani ababili laba sibahlala kakhulu kuhulumende. Ngakwa sibona ukuthi bangasenzelani. So ke sifisa ukuthi nga kungeniswe abantu abatsha kwenza ukuthi sibone ukuthi ilizwe liyangaphela eZimbabwe. Ye, siyakubona khonokho. Kuzobuya lomunye futhi obhalileyo lapha uthi uJoseph. UJoseph Nkiwane. UJoseph Nkiwane uthi ya, mina ngokubona kwami sibili Dube ngibona ngazani kuhle kakhulu kolokho kwenziweyo ngoba sesisilaba sekeli abatsha obabesekela umnumzane uRobert Mugabe. Wawusuka esikhundleni sebasuswa sibili. So siyathaba kakhulu ngakhonoko. Ye, so lisibhalele khathesi khonapha ke sifake inombolo zenu kwezithi sixoke siya phambilini. Mbone futhi ukuthi abanye ababhalileyo ngobani kulo mnumzana uthi mbone ifoni phela kwesinye isikhathi azivuleki kuhle. Umenzi kaThebe uthi abakhethelwanga thina bazikhethelana bona bodwa. Kwezethi basuthe siyakwazi ukuthi kuvela ngabantu abathanda ukudla. Ye, kuzobuya-ke uNhlanhla Sibanda ukuthi akulanto abazayenza abantu laba siyakwazi ukuthi babhiliza ilizwe leZimbabwe okwesikhathi eside. Njalo sibone ngazani bayasihlupha kakhulu, bayakhathaza laba bantu, asazi ukuthi bagcina ngaphi ngento zabo zeneze. Kuzobuya-ke uCharles lawo sibili ubhalesi kakhulu lapha mfowethu ukuthi hhayi bantu labo ngazani kungani akulanto abangasenzela yona. Ubhalela ngesikhiwa sibili wathi they are very useless. Xa ebhala njalo uthi abalancedo kabona ukuthi bangancedani ilizwe leZimbabwe. Siyakuzwa kakhulu khona ngapho ke ube susithi pho ke osekuHome Affairs mbani osekuHome Affairs mfowethu umnumzana Obert Mpofu kunjalo ke mfowethu. Kuzebuya ke uJembu Mshana uthi ayikho into ke ezayenzakala kwele Zimbabwe singazi ukuthi kambe kuya ngaphi konke khonoko ilizwe lethu asikwazi ukuthi liyagcina ngani. Kuzobuya uPrivilege Sandawana Mujere uthi uKembo Mohati kumele alungise indaba zaseborder njengoba engumuntu waseBridge. Nxa ulalele khonapho-ke Dukish Kembo Mohati uyazwa lapho uPrivilege Sandawana uthi yeyi baba lungisa phela iBridge khonapho, iBridge ungazana imanga kuhle. So ke ufake lawo isikhonkwane nxa usenelisa ufake isikhonkwane kunakale ngeBible Spotter Post mnumzana Mohadi. Kuzobuya ke umlotsi nto uthi abantu laba abakhethwanga hithi vele hayi ibumbulu kuphela. UJustice Maphosa la uthi lobu ibumbulu yibe singavuniwe, inkosi sithi asifuni ibumbulu. Ye, yabuza kahle sizokuthiwa ke sisilobaba lapha ecingweni sizuthi silobani. Kunjani mnumzana?
Ngikhona unjani futhi?
Ngiyaphila kakhulu. Nilobani?
U-Andrew Balo okhulumayo.
Oh Andrew, ifoni kathi iqhumekile laphana. Ye, so wena ukukhethwa ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli uKembo Mohati lo general retired general Constantino Chiwenga ubona njani kunoko?
Yazi mina mboni kule nkinga kahle kahle uma ukuthi bazaletha utshintsho uyabona, ngoba njengamanje uma ukuthi bona bazavumelana ukuthi abelungu bebuye kukhutshe nale nto yokuthi abelungu bebengu i-51% liyathi liyithatha kumakhampani yabona. So mbona kuya kungcono kakhulu.
So
abantwana basekhaya, abantwana basekhaya make ngathola umsebenzi ebesebenza, ngoba njengabanje ungabona ama-accident ayenzakala from eJohannesburg kusiye ekhaya ngabantu ababuya ngokuhlupheka bonke laba bezodinga nje ukudla nga.
Ye, kodwa nxa sukhangeleke uKembo Mohati uvela eBridge, eBridgeini kula ngale. So ubona ngazani angakwethulela abantu esigabeni sakhe kuzobuya isabelo seMathebeleni South, kuzobuya lezinye izabelo ezeMathebeleni leNkabazi, kuyini?
Manje kusase early kakhulu ukuthi sikujaje, but ilokhu zethu iMathebeleni because omnankagwa laba bamosha kakhulu, ambona ukuthi indawo abazayikhohlwa masinyane, indawo abazaqala ngokuyivusa lezi, sizama ukuvala iindaba zabo leziya. Uyabona? Ambona ukuthi into abazayikhohlwa ilokhu zeni ngale eMashonaland, yebo bazakwenza kodwa bayakwazi ukuthi ngapha asizange sithole i-development because into zonke lezi esinazo into ezathiwa ngusimete kutweni. So bazazama ukugijimisa ukuvala ihlazo lolo lalukhona kuqala.
Kodwa ye kodwa yena ukukhemba ngokwakhe uMohadi ubona ngani ngenzelana abantu beBybridge?
Eish, iBybridge ngoba inendlala engaka, angazi khona kuyakufuna ukuthi evule amabhizinesi abantu besebenza kuthela ngoba indawo evuma amabhizinesi futhi, uyabona.
Yeah, so wena ke ye kubeka baba kubeka
hayi ungabuzi
wena ke isifiso sakho sibili ukuthi ongathi abasekeli laba bangakwenzela khona kuyini?
Uyabona mabe ngokhuluma naye uMongameli uvuleke nje imisebenzi ilizwe lonke ayikhona ukuthi njani, yabona, ngoba into zobandlululo yize zabula leZimbabwe kakhulu. So uma bengavulela abantu imisebenzi nezikolo at least amalokhu zenye school fees zama ukwehla kube nemisebenzi.
Kodwa sibili nxa uzifaka sibili emnakanweni wakho sibili ukhumbula la kudala ukuthi kwakuhamba njani, ubonani kungabuyela sibili iZimbabwe ibe njalo nxa kule nkokhelo enje?
Eish, mina mbona ngani kuzavuyela ngoba njengamanje iMDC la yambona lapho yakhona ngendlela ekhankasa nakhona, hayi akula lapho ngibona siyakhona. So laba nje manje ngakhokhela kahle, hayi iZimbabwe izavuyela impeli lapho esasigodla.
Yebo phela, hayi sibongile kakhulu ukuthi ungena ehlelweni mfowethu ungathina kusasa.
Hayi ngibongile kakhulu.
Ngiyabonga kakhulu ke Andrew konapha ke kade phose lakhe lawo emlaleli, phose lakhe uphinde ubhale konapha ke uFacebook utsho ukuthi wena ufisa ukuthi abasekeli bakamongameli lo mongameli Mnangagwa bakwenzeleni. So ngizokuthiwa silo Phiri lapha ecingweni. Baba Phiri kunjani?
Ngiyaphila baba Phiri.
Ngiyaphila kakhulu, ibizo mbani?
Best Phiri.
Yeah, Best Phiri. Akutsho phela ukuthi abasekeli bakamongameli Mnangagwa lapha ngikhuluma ngokhembo Mohadi lo general, retired general uChiwenga bazayenzelana abantu beZimbabwe.
Yeah, isimavi kwenza ukuthi bathuthukisele ilizwe liye phambili ngempumelelo kungaba kuhle.
Kodwa ubona ngazani bangakwenza yini mfowethu?
Ya, sebengakwenza if ngabengazange babuya ngendlela yokutona bancindezela abantu.
Wena ufisani ukuthi bakwenzeleni wena ngokwakho sibili ungakubamba lapho ukuthi nakwe mina ngibona ukuthi bangakukhipha sibili kuphuma eshudo? Ikuphi?
Ya, siyafisa i-development. Emakhaya, imigwaqo sinayo, yonke into asinayo, naphana amanzi ahlupha, so sethiba impumelelo ukuthi ibe khona.
Yeezikolo
zethu namakliniki.
Ye, ekhaya kungaphi kwankhona?
Esigodini lapha.
Oye, ungathi esigodini ufuna ukuthi uKembo alenzeleni kumbe umongameli lo msekelo wakhe omunye?
Hayi, funa sithuthukisele indawo yethu yake yeso sigodini, namagetsi asinayo laphana ahlupha. Kanjalo nje.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Best Phiri uthe ungaphi kwankhona khona?
Nse ipro iJohannesburg.
Ah, ubone ke ubona amajita khonapho, sibongele kakhulu baba.
Hayi, siyabonga bo.
Ye baba Phiri. Ye uphiri ephuma khonapho siyabona ke uGary Thwala Jackson uthi sabona Gibbs labanye. Yebo mfoka Thwala sasithunjani khonapho. Ruben Ndlovu la uthi ya sengikhona Dube. Ngiyakubona Ruben sibili. Ruben siyathaba ukuthi kuba khona suku zonke. Kuzobuya ke lo Jeremiah Mtsikiti uyabhala lapho ukuthi Zimbabwe should not fight ama-leaders ukuthi sokuliwa insuku zonke. Uthi hayi, ubebhale ngesikhiwa sibini. Uthi kumele kulibuze phela ukuthi inkokheli yenu ingalenzelani. So yikho yena akufunayo ukuthi likwenze khonokho. Kodwa ke isikhathi sesibuye kumangoye ke singakehlukani. Nazi indaba ebezikhokhela ke lamhlanje. Kugcotshwa abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa eHarare. Kodwa kulabanye abantu abathi abasekeli laba ababalisa umnumzana Kembo Mohadi lo retired general Chiwenga kabasoze bayiguqule okwenziwa elizweni leZimbabwe. Sigqiba lapha ke udaba uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo ngu-Kip Stube. Kodwa ndingakhohlwa ukuthi kulezi inhlelo ezilandelayo ngo-7 sabesidinda kuzobuya ke olive talk konke lokho sengilivalisa khona manje.